sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlaka 19 Lwezi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyangizwa ukujabula kakhulu ngokuthi umhlangano kade ususe ezikhwameni zabanye abantu. And wonke umuntu kade singasela themba lokuthi ukuba emhlanganweni kutshoni kuye. Ngothathi sibanjwe ngamakhala ngabanye abantu.
Idale laphezulu ebandleni lezanu PF Central Committee selinqume ukuba umongameli Robert Mugabe axotshwe isikhundla sakhe sithathwe ngumnumzana Emmerson Mnangagwa.
Isisekelo sombuso sithi sona yena owayengu-acting president engu-vice president nguye ongena esikhundleni nxa upresident sengasela sikhundla sobupresident. Yikho kuthi isisekelo sombuso.
Sisekuzaba lengxabangxoza kwezombusazwe ngoba isisekelo sombuso sithi nxa umongameli welizwe engasuka esihlalweni ogcina ukumbambela isikhundla nguye othatha lesi sikhundla, kodwa umongameli Mugabe engasuka kuyabe kungela umsekeli wakhe. Izakhamizi zakoBulawayo zihlangane namhlanje emini eCity Hall zizothandazela ilizwe leZimbabwe kulandela izehlakalo zakuviki yonale. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inyathelo elithethwe lidalela phezulu eleZanu PF Central Committee lamukelwe ngenjabulo ngoba selinqume ukuba umongameli Robert Mugabe axotshwe ebandleni isikhundla sakhe sithathwe ngumnumzana Emmerson Mnangagwa. Njalo okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba eseHarare.
Bekujatshulwa kuhaywa ingoma ebeziphakamisa uMnangagwa osebekwe esikhundleni sokuba ngosaphethe isikhundla sokukhokhela iZANU-PF ethatha izikhundla zikaMugabe. Idale linye lithi uMugabe kumele achiye umsebenzi wokuba ngumongameli welizwe kusiyafika imini yangomvulo mhlaka 20 Lwezi 2017 engehluleka ukwenze njalo ophethe isikhundla sokuba nguchief whip waleli bandla edale lephalamende kuzamele aqale udaba lokususwa kwakhe kulandelwa isisekelo sombuso welizwe. Ngasikhathi sinye leli dale liphinde laxotsha umsekeli kanobhala jikelele ebandleni umnumzana Phelekezela Mphoko obekwa umlando wokukhankasela ukukhethana ngemihlobo, iy'nkulumo zokuthuka kanye lokusekelana lamasela. Okhethwe ukuba akhokhele lumhlangano lamhla engumgcini sihlalo umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Obert Mpofu utshengise ukuyijabulela impumela yalo mhlangano.
But into yonke lesikhathi sayo ayisikuthi khona kuphuzile bro, and yenzakala ngendlela ezifiswa and then uNkulunkulu uintervenile lapha.
Umpo futhi lesi kumele kube yisifundo sokuba kungamelanga babukele nje into zisonakala.
Ngiyangizwa ukujabula kakhulu ngokuthi umhlangano kade ususe ezikhwameni zabanye abantu, and wonke umuntu kade singasela themba lokuthi ukuba emhlanganweni kutshoni kuye. Ngothathi sibanjwe ngamakhala ngabanye abantu.
Inkokheli yeZANU-PF ekuleli dale engenela umhlangano owenzelwe esigodlweni seZANU-PF ibalisa unkosikazi Anna Moyo wakoBulawayo olilunga laye leCentral Committee.
Okwenzakalayo thina abanye kusikhulule ngoba iparty ibingase yoparty bese kuyinto yabanye abantu, igrouping eyabantu be-G40. Umhlangano kungasekho mnandi.
Unkosazana Daphne Jange ngomunye wabasakhulayo obese kuthiwa kabaxotshwe ngoba badelela umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe emhlanganweni wokuhlangana labontanga owenzelwa eWhite City Stadium koBulawayo.
thina sasivalelwa kutwa ya undermine the authority of the president ningakwazi ukuthi eyakhe yena kuya bengama undermine yini nqa yethethisa kangako ende ku white city stadium sasivizwe sitwa ama youth kumele abe ezwakala ukuthi alama problems bani in the province for example kobulawayo ama industries wonke avaliwe ukuthi those are the some problems some of the problems that the head of state can address but kwachinja i program ezositshengisela ukuthi i program eka address ebuye ezosithethisa
bakhona abaxotshiweyo kuleli bandla ababalisa omnumzana Ignatius Jombo Jonathan Moyo Patrick Juwawo Sevia Kasukwere labanye ngezizathu ezimbalwa kunqunywe njalo kuba bonke abaxotshwa kuleli bandla ngesikhathi uqhutshwa umhlangano weCongress ngomnyaka ka-2014 babuyiselwe ebandleni lakuzikhundla zabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Iningi lamukele ngenjabulo ukuxotshwa kukamongameli Robert Mugabe lomkakhe unkosikazi Grace Mugabe lezinye iziphathamandla ebandleni leZANU-PF. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngemva kokwamukela umbiko owethule ngabezindaba unobhala jikelele obona ngezemithetho ebandleni leZANU-PF oyenzele eHarare ukuxoshwa kukaMugabe labanye bakhe kube lenjabulo enkulu phakathi kwabantu beZimbabwe. Abantu bathi uMugabe nguye okade ephambanisa umnotho welizwe ngemithetho yakhe engavumeli ukuthuthukiswa kwawo. Abanye njalo bathi amacala akhe awadalayo kwezombusazwe anjengombhuqazwe igugurawundi kufuze awathonisiswe njalo agwetshwe. Umnumzana Phineas Lubawo ohlala eHarare uthe nakalandaba nanxa uMugabe engafakwa ejele ngoba waphambanisa abantu abanengi.
Alo umuntu lowo ka kake ehambe kujele because abantu abanengi ba disappear lapha so kumele ehambe kuna beyond sales na zamthanda zamfuni let there be justice ukuthi ibe ifakwe lapha eZimbabwe.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Pascal Sivindi uthe loba nje owenzakalayo engakuthandi uMugabe usephelele ngumphako nanko phela inkulungwane zabantu bezigcwele emgwaqweni zithi akahambe.
Na konke lokho okwenzakalayo mina ngikuthandi. Of course ngiyataba ukuthi abantu bonke abasafuni uRobert Gabriel Mugabe as a dictator but thina sesifuna ukuthi thina ama youth sizivantana abancane sesifuni lathi ukuthi thina sibe le leadership yona ezophumalayo kule inye ilizwe iZimbabwe yethu.
Abantu abanengi bebejabula izolo begida bechaya ingoma begiya ngemva kokuxotshwa kukamongameli Mugabe kubandla leZANU-PF lapho izicinti eziningi bezithi akahambe. Kodwa namhla idala lomthetho weZANU-PF ele-Central Committee selimxotshile labika ukubana umnumzana Emmerson Mnangagwa kufuze athathe isikhundla lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Isisekelo sombuso welizwe sithi nxa umongameli welizwe engasuka esihlalweni owagcina kumbambela isikhundla nguye othatha isikhundla sakhe. Kodwa nxa sikhangela udaba lweZimbabwe akulamsekeli kamongameli ngoba bonke baxotshwa. Obe kutsho ukuthi akulamsekeli kamongameli welizwe ongathatha isikhundla nxa umongameli engachiya. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Isisekelo sombuso sithi sona yena owaye ngu-acting president engu-vice president enguyo ongena esikhundleni nxa upresident sengasela sikhundla sobupresident. Yikho kutho isisekelo sombuso. Lokho kutho ukuthi umbhoko njengoba nguye engu-vice president owaye-actor kutho ukuthi nguye ofanele angena esikhundleni kathesi. Abanye bazakuthi hatshi umbhoko wakhona wayefakwe esikhundleni yiZANU-PF lomgabe. Nakho-ke sebexotshiwe kutho ukuthi akusatsho lutho ngoba akusela vice president okwakhathesi.
Kukhona yini okungenziwa?
Right, amabandla aphikisayo anje thina sithi sikhangelene singathi ngesiqhwa iconstitutionalism isekele sombuso. Kuzafanele into ifanele ilungisiswe kathesi ekuqalisweni ukuthi kulungisiswe ukuthi nxa uMugabe engasekho esikhundleni ngubani oyabe phethe intambo zakhe. Ngoba ukuphatha intambo zikaMugabe kathesi yikho okunikeza umuntu isikhundla sokuba ngu-acting ngu-transitional president. Asingeke sikhangele uMpongo ngoba uMpongo uyabe sekhothiwe laye. So asiboneni ukuthi awuzanikwa isikhundla sokuba ngu-acting president kathesi ngubani. Ngeke sikhangelane laye.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethe ecubungulayo zombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Dlovu isikhulumeli sevandla le-People's Democratic Party ukuthi sizwe imbono yakhe ngokuxotshwa kamongameli Mugabe kubandla le-ZANU-PF.
Siyathokoza ukuthi i-ZANU-PF ke le-army lapho bonke abantu beZimbabwe sibehlabela ingoma esasiyihlabela thina ukuthi Mugabe masigo Mugabe kahambe. Okwesibili sine-caution ethile ukuthi le-presidency yokuthi amasosha kube yiwo akukhiphayo uzayenza ukuthi kusasa nxa sovelini ibandla ngesindeni lamasosha enza okufanayo ngoba kathe sesithole isapoti.
Kuyikuthi umnumzana Mnangagwa kube nguye oba ngumongameli welizwe, ubone ngani umnotho welizwe uzagoqoka na?
Sibone ngazathi-ke ufundile amaphutha kuMugabe uzayengeja international community ubuyele kubene yilizwe eliphila lamanye amazwe singaphilisi sodwa ngoba kathesi saphuma kovela namazwe aphandle kuhlanganise lo-commonwealth sifisa ukuthi kuvuselelwe khonokuyana kuzeyenza ukuthi kube le aid ethile esingayithola kaphume-ke kufonywe i-national traditional authority kube yiye ezalungiselela-ke ukhetho nxase siye ekhethweni sihambe silingane amabandla wonke ozombusazi. Sakuthokozelela khonokho inkulumo zikhona ngakho khona lokho kule issue devolution of power.
Lo ke ngumnumzana Edwin Dlovu isikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party ubekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Silokhu sikudaba lunye umphoqi wenhlelo kubandla le-MTCT umnumzana Bednico Bebe uthi lanxa ibandla lakhe lingakahlali phansi ukucubungula lolu daba kusobala ukuthi kuningi okungalunganga okwenziwe libutho kanye lebandla le-ZANU-PF.
Angiboni umehluko onganani ngoba khonoko kade sizwa uMugabe ubengakwenzi eyedwa njalo ubevele esenza nje bevumelana bonke akade bekwenza. Ube lomnyama nje ukuthi hayi nxa sebezama ukuthi bangani bafuna ukuzigezisa bangasebenzisa yena uMugabe ukuthi bona bamxotshe engani bayazigezisa kodwa iqiniswe ukuthi-ke bona abantu abakhipha uMugabe bangena bona bebevele bekhona khonapho kusenzakala khonokho. Nezindlela le into le yindlela yokuthi bavalele umfazi kaMugabe umsebenzi usesekhona kumaZimbabweni.
Ubona umnumzana Mnangagwa engcono yini nxa iqathaniswa lo mongameli Robert Mugabe?
Njengoba sisazi ukuthi kuthiwa khona bebevele besebenza ndawonye okweminyaka engu-54. I-54 years mina nginje kule 54 years kutho ukuthi ngezinye indlela uMnangagwa lo Mugabe bebesebenza bonke ngizalwa sebeze behlukana namhlanje ngesindebele kuthiwa zimbila zantabane. Angikaboni umehluko onganani lanxa ukuthi uMugabe abantu abaningi bakhombela yena kakhulu nge-Gugground. uMugabe i-Gugground senzakala nxa wayesehofisini kukhona labo ayebathuma. uMnangagwa laye phose ngomunye wakhona owayethunywa uMugabe. Angikuboni ukuthi ekuthobeni amanxeba e-Gugground yinto engatshintsha kakhulu.
Hello-ke ngumnumzana Bednico Bebe umqoqi wenhlelo zebandla le-MTCT ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 esenkayi. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi zithokoze kakhulu ukulandela ukukhitshwa kukamongameli Mugabe esikhundleni sokukhokhela ibandla le-ZANU-PF okulinyathelo eselivule indlela yokuthi ethulwe esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngemva kokufola ezitaladeni zePretoria izolo, izalo zeZimbabwe zithi umgaba kehle esihlalweni kungena abanye. Namhlanje zithi zidabe zimanzi nte kulandela kwethulwa kwakhe esikhundleni sokukhokhela iZANU-PF. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Minenhle Nyati uthile yinto osekukade beyilindele kanti ubonga kakhulu ibutho. Ngokuletha isimo esesenze ukuthi umgabe ehliswe esikhundleni.
Excited, ngijabulile kakhulu because somebody seze wasukuma ukuthi ukhulunywe ukuthi umgabe kahambe. The entire resource guy. I've been in exile for the last 10 years and I'm quite happy ngento ezakalayo.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi le yinto esinikeze ithemba lokuthi laye ngelinye ilanga uzabuyela eZimbabwe ayiphila ekhululekile hatshi la eSouth Africa. Aphila khona ekhangelwa njengomuntu wokuza.
Ngithola ukujabula kakhulu esimeni sokuphuma kwamdala phezu kweminyaka emingaka ekade bayephethe. Sesikhalela nje lona utshintsho phezu kokusokola okungaka ekade sesikuphila sikusokola.
Njengoba iZANU-PF isikhethe umnumzana Mnangagwa njengomkhokheli wayo omutsha okusobala ukuthi uzaba ngumongameli welizwe maduze, iningi leSouth Africa likhuthaza leli bandla ukuthi lingaphindi ukwenza izinto ezenza umongameli Mugabe abuse kweminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa. Nele Studio 7 eJohannesburg leSouth Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Siyabonga Benedict. Umanyano wamazwe asezansi yezwekazi leAfrika weSADC uza kwenza umhlangano wokuhlaziya udaba lweZimbabwe kwele Angola ngolwesibili. Umhlangano lo uzakhokhelwa ngumongameli waseAngola umnumzana João Lourenço ongumgcini sihlalo ogajalo weSADC olubonanga ezomvikela. Uzangenwa njalo ngumgcini sihlalo weSADC umongameli waseSouth Africa umnumzana Jacob Zuma labanye abakhokheli bamazwe eSADC. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda wambuza ukuthi ubona iluphatha njani loludaba iSADC.
Bazakhangela ukuthi ukusebenza okwenziwe eZANU-PF kusemthethweni yini njalo lokuthi ukujengisela okwenziwe izolo abantu bethaba kabuhlungu ukuthi uPresident Mugabe usekhitshiwe embusweni ukuthi khonokho kungaba lo kungenza umahluko yini emaqhingeni abangawathatha ekuthini uhulumende weZimbabwe abuyiselwe ekubusweni ngabantu hatshi amasosha ngenxa yokuthi uPresident Mugabe uyabe engakathiye isikhundla ngokuthanda. Ngibona ngani iSADC kayila engakwenza ngelinye icebo ngaphandle kokuthi izama ukuthi ithole ukukhulumisana phakathi kwaPresident Mugabe lebutho kodwa ibisisithi yale lokho iqinisa ukuthi hayi akufanelanga eZimbabwe kube lo hulumende wamabutho kumbe uhulumende ofakwe lebutho. Khonokho ngibona ngani gabala abangakwenza ngoba kungumthetho weSADC lo mthetho waphansi lonke jikelele ukuthi ohulumende abathatha amandla ngodlakela abasavunyelwa kangako.
Ubona bebamba nabesiba libumba kusinqumo abalakho ukusithatha yini kumbe sizabona besehlukana abanye besithi okwenzakeleyo kulungile abanye besithi hatshi.
Ngibone ngani akukho ozathi okwenzakalayo kulungile. Kungaba labanye abazayo besithi uPresident Mugabe nguye owenza ukuthi lokhu kuze kwenzakale kaziphathanga kuhle kazange amanage kumbe akhokhele iZimbabwe ngelimqoka. Kodwa ngibona nxa sokufanele kucubungula ukuthi okwenzakalayo kuhle loba ngakukuhle yini ukuthi kube lo mbuso webutho. Ngibona ngani amazwe e-Africa azavumelana ukuthi umbuso webutho kawuqondanga njalo akumelanga uvunyelwe ngoba lokhu kungumthetho wabo phela. Umthetho wabo uvuma ukuthi bathi hayi njengoba kuyiZimbabwe President Mugabe esehlala esuke wahlala isikhathi eside kakhulu njalo abantu beZimbabwe bethabe kangaka kutsho ukuthi kufanele singakukhangeli ngoba kuyiZimbabwe. Angiboni behamba bethatha leyo nyathela bona bazathatha inyathelo elihambelana lemithetho yabo engavumeli ukuthi kube lo hulumende owebutho. Akhona amazwe afana leBotswana angahlupha ngoba lobudlelwane namazwe angaphetsheya.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekwelebhilitane. Uh, balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu shortwave 4930-6065-15460, lagu 13860 kilohertz. Bakhona abanye abajabule kakhulu kulandela ukuxotshwa kukamongameli Robert Mugabe, umkakhe kanye labanye abacatshangelwa ukuthi bakucele le G40 ebandleni leZANU PF. Ngakho ke sebekhangelele ukuba kulandelwe isisekelo sombuso webandla ukuba aphume esihlalweni akiso. U-Anastasia Ndlovu usiphalo lodaba ngokugcweleyo.
Abantu bemaNdebeleni bathi kusukela ilizwe lithatha uzibuse umgabe bebevele bengamfuni bayajabula ukuba ibandla lakhe kunye lebutho abakade bemsekela sebekubona labo ukuba kumele aphume esikhundleni. Unkosikazi Khona Impala uthe kuhle ukuba ibandla elibusayo selimxotshile umongameli Mugabe lekhosikazi lakhe.
Umgabe sebemxothile yiZANU ukuba yi-leader of iZANU, kodwa ke sesele engu-president, kodwa bathi bayadinga izindlela zokuthi bamxotshe. Probably they are going to impeach.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe kusobala ukuba abantu babuhlungu njalo bafuna umgabe aphume embusweni ngempela.
Iqiniso ukuthi abantu besiNdebeleni bale inhliziyo zabo zibuhlungu ngobukhokheli obungaphathwa ngu-Emmerson, ikakhulu considering ukuthi active kakhulu ngokubulawa kwabantu. So kuningi ukuthi badingakala ukuthi kwenzakale ukuthi abantu bemaDevelopment bebe le-confidence layo.
Osakhulayo unkosazana Zipho Moyo uthe ulokudana lokujabula noma nje bebefuna ukuthi umgabe aphume embusweni uhlupho yokungenela kwebutho elake latshontshela ibandla le-MDC umbuso bafaka umgabe, ethi lalo abazamfaka ahlale esazi ukuthi kulobunzima. Izolo umhlaba jikelele izizalwane zeZimbabwe zimanyene labalweli benkululeko besekelwa libutho batshengisele ukuba umongameli Mugabe kaphume embusweni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo zihlangane namhlanje emini eCity Hall zizothandazela ilizwe leZimbabwe. Okuningi sikuzweni kubathabile Masuku.
Every man got the right to decide his own destiny, and in this judgment there is no partiality. So arm in arm with arm, we fight to it's a struggle, 'cause that's the only way we can overcome a little trouble. Brother,
we gon' fight.
selikhangelele ukubana umnumzana aba othi wakhe yena ngumnumzana ED umnumzana ukuthi engaba nguye ozathatha intambo zokubusa kodwa ke iningi lesigaba semathebelelende liyabuzana ukuba engaba ngumongameli oloqotho oqotho yini umnumzana Emerson Mnangagwa okuningi asikuzweni ku Anastasia Ndlovu.
Ibutho leZimbabwe lithethe intambo zombuso ngolwesithathu lisithi liqondisa okwenzakala ebandleni elibusayo emadabukakusa osekubangele ukuba kube yilo elilawula zonke inhlelo ezenzakala ezweni. Abantu bathi akulandelwe umthetho kahle ekususeni umongameli Mugabe embusweni bakhathele ukubuswa ngababulali lamasela. Namhlanje ibandla lemthwakazi Republic Party liqale umkhankaso okhuthaza ibutho leZimbabwe ukuba bengakhetheli abantu inkokheli elezandla ezithonta igazi bethi kuyabe kusobala ukuba ibutho liphatheke kungxaki zebandla elibusayo. Umongameli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi abantu bengaphatheki ethi uncedane ukususa umgabe kufakwa abetheswa amacala okuphatheka ekubulaweni kwabantu ngesikhathi sombhuqazwe weGuguruhundi.
Kanti njalo kusinceda ngani ukukhipha uRobert Mugabe sifaka uEmerson Mnangagwa laye ngomunye wabaphatheka ekubulaleni kwabantu bakithi. Njalo siyamangala ngalesi senzo esenziwa iZimbabwe military ekwenzayo besithatha uhlangothi ikanti ibahlala besithi bona kabaphatheki kwezombangazwe. Lokho abakwenzayo asikuphatheka kwezombangazwe na kuyasivelela ukuthi bathatha uhlangothi lokusupporta uMnangagwa ngoba labo njengemilitary beyila coste. Lokhu thina sithi abantu bakithi kabahlehlele emuva bangahlanganyeli.
Unkosikazi Khoni Mpala uthi abantu abafuni muntu olembali engacaciyo.
Kana inyoka inyoka, Mugabe Mutshuru Mnangagwa konke kuyafanana. Thina sesidiniwe ngabantu abangcindezela abantu. Thina sifuna i-peace eZimbabwe, asifuni umuntu ozabe ibulala abantu, incindezela abantu, inyamalalisa abantu. Sifuna umuntu ozabusa kube le-peace eZimbabwe lothando. Kasethu.
Yesizwe imbono yolwela amalungelo oluntu unkosikazi Abigail Mupambi.
Kuyatshengisela ukuthi okuningi singakwenza but ma singa-attendanga indaba e-healing and reconciliation yona vele emele ikhokhelele le truthfulness ukukhuluma iqiniso siyabe singakaqalisi as a nation and i-basis ye-development yethu kumele ibe based in truthfulness and sexual issues ezifana nendaba nale eGuguruhundi of course kulabo mramba china njalo njalo.
Unduna uKhabazela Mkhize Induna esebenzela inkosi umzilikazi wesibili uthi abafuni umongameli owaphatheka ngesikhathi sombhuqazwe weGuguruhundi ngoba amanxeba abo lokhe engakapholi.
Into esikhuluma ngayo lapha thina vele asifuni vele i-president eyaba vele eyangena ngesikhathi sempi yeGuguruhundi leyani ngoba angakabe i-president o-right ngoba awukwenzayo lokho kukhona emzimbeni wethu. Asiyemukeli leyo nto leyo ngoba owakwenzayo lokho ekhona emzimbeni wethu. Thina sifuna ukuthi ngabe kuthiwa kwenzakala yona iZimbabwe khona ngale bakhethe omunye umuntu ongazabe phakathi koluhlu lolwana lokubulawa kwabantu befuthi yafakwa ebhalagwe ngesikhathi seGuguruhundi. Kuyakhanya lokhona ukuthi lo muntu lo kazangabe legazi. Kasifuna umuntu waba legazi lokubulala. Kubi kakhulu khona ukukhanya ngoba abantu kumele bakunanzelele kokho ukuthi ukufaka umuntu oyipresidenti abe yipresidenti yena wabulala abantu kutsho ukuthi sizimfaka ukuthi siyamesaba. Kakukho kulokhuya. Lo nkulunkulu lokhe lecala lona lelo ukuthi wabulala abantu abuye abe ngupresidenti futhi. No, it's not it.
Osakhulayo uMojalifa Mkwele uthi kufunakala ubukhokheli obutsha njalo kulandelwe isisekelo sombuso lokuthula kungabi lobudlwangudlwangu.
Siyabonga Anastasia Ndlovu, isikhathi sengasavumi. Igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.